Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 23 Zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-European Union uthi usulungiselele ukuzohlola ukhetho lweZimbabwe ngeso lokhozi ukuze kubonakale ukuthi uhulumende lo uyamukeleka na.
Sesibona even la kuma-district, ngibone incwadi ephumileyo lapho iphuma kwenye i-district embizo lapho nakho I think ade kuthiwe ama-city lapho kumele ithiye lo munye umuntu labo bathi hhayi cha, thina siyafaka wethu umuntu okhethwe yithi, asingeke sifome ukuthatha umuntu from enye iparty azongenela lapho esivele thina sile majority.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obed Gutu uphoselana aqatha lomkhokheli wecele le-MDC umnumzana Welshman Ncube kubangwa udaba lomanyano we-MDC Alliance.
Udaba lokukhuluma ngalo ngasodaba olutsha nodaba oludala olwaziwayo olwenzakalayo oludinga ukuthi lufike emaphethelweni alo.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi udaba lwegugurawundi luphenduke njalo selusidla ubhedu? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano we-European Union uthi usulungiselele ukuthumela iqula eZimbabwe ukuyahlola ukhetho ukuthi luza kuba lukhululekile na. Lumanyano uthi ulethemba lokuba ukhetho luza kuba lukhululekile. Abaphathintambo be-EU abezobudlelwano lamanye amazwe bazise ngomvulo ukuthi ukhetho lolu luza kuba isibonelo sokuba mpela sokulombuso kantando kaZulu eZimbabwe. Bazise njalo ukuba amazwe la angekethisa izijeziso zenotho nxa ukhetho lubalulekile njalo lempumela ingasolisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazisa ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kunyanga eziyisithupha zingakedluli. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obed Gutu usephoselane aqatha lomkhokheli ocele le-MDC umnumzana Welshman Ncube kubangwa udaba lomanyano we-MDC Alliance. Phansi kwesivumelano somanyano we-MDC Alliance, uGutu ongusenator weChisipite eHarare kumele adedele umkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti kukhetho lozamela iHarare East edale lephalamende. Uncube watshela iphephandaba le-The Daily News ukuthi ozadinga ukuncintisa lapho okumele kuncintise ilunga kumbe amalunga amanye amabandla akumanyano we-MDC Alliance uzajeziswa. Kodwa izolo uGutu yena uphendule uncube esithi kahambe kachana azi okusebandleni lakhe elincinyane. Sixoxe lomgcini sihlalo MDCT esigabeni sangapha eNorth America umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kusho ukuthi okwenzakalayo yikho nalokhu okuvele kuyiproblemu ukubana i-alliance le information yayo ungathi kwakungela kuvumelana okukhona ku-leadership yepart ngoba i-same thing esibonezeka kubo VP Kupe labo chairman Love Momoyo ukuthi into abangathi vele abazange bavumelane layo the way yenziwa ngakhona. U-president uTsvangirai layo kusho ukuthi wavumelana nalaba abantu o-Welshman Ncube labo-Tendai Biti ngale alliance engazange avumelane la ma-leaders kuparty yethu. And sesikubona yiwo ama-symptoms okungama-results ama-unilateral decision nala sokwenza ukuthi kube lokuxabana ngoba mase ukusiya ezikhundleni zokuthi ama-seats azohalokhethwa njani sekuthiwa yiproblem ngoba kungela kuvumelana phambili.
Abakhanya bengani kuthiwa kabavumelananga lesinqumo lesi yibonabo obaqambileyo onkosazana Thokozani Khuphe labo Love Momoyo labanye, kodwa besingakaze sizwe ukuthi abantu abanjengabo Gudu labo Chamisa bona bami ngapi kudaba lona.
Wena uChamisa uyaziwa ukuthi is part of ukuvumelana le alliance lezinqumo abazenzwayo ku alliance, kodwa abanye abafana labo Monzura labo Gudu sesike sizwa kaningi ungathi labo kulokukhona ndokuthize from kibo mayelana lokuvumelana okwenziwayo ngale alliance.
Manje kuzaphela njani lapha? Siyabona ukubana umnumzana Gudu uthi vele kasoze asitshiye lesi sihlalo okuthiwa atshiyele umnumzana Bidi.
Izidubo kuzomele at the end kumele ukuthi kube ngokuvunyelwana okuthize ngerole ye-alliance, ngoba uyakhumbula even uDouglas Monzura isikhathi sesifitshane esidlileyo wakhuluma ukuthi iparty ye-NDCT izoqala ukukhetha i-process yokukhetha abameli bepharlamente, wathi izomela amasithi wonke ayi-210 awepharlamente. Kwaba ngumsindo lako loko, kwaba lokhu khononda ukuthi kanti manje kanjani, ngoba i-alliance kulesivumelwano esikhona esithize esitsho ukuthi amasithi atheze aye kwamanye amaphathi. I think kuzo into ezohlupha kakhulu, ngoba sesikubona even la kuma-districts ngibone incwadi ephumileyo lakho iphuma kwenye i-district embizo lapho lakho I think ade kuthiwe isithi yalapho kumele ijiyele omunye umuntu labo, bathi hayi cha, thina siyafaka wethu umuntu okhethwe yithi, asingeke siphume ukuthatha umuntu from any party azongenela lapho esivele thina sile majority sihlala siwina khona amasithi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo we-MDCT esigabeni sangapha eNorth America. Ubekhuluma le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile eSwitzerland elibhekise edolobheni leDavos emhlanganweni wezamabhizimusi oweWorld Economic Environment Forum. Umnangagwa ulequla labantu abafika phose amajumi amane labanye okuthiwa zingcwethi kwezomnotho. Abanye sebethandabuza ukuthi pho umongameli Mnangagwa wehlukene ngaphi lomnumzana Robert Mugabe wayebutha imuli yakhe yonke konke labo makhelwane kusetshenziswa imali eningi kakhulu ukubhoda umhlaba wonke. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uphume ijumo labantu abedlula amachumi amabili ebhekise amabombo eDavos kwelesitsaland ukuyangena umhlangano wabosomabhizimusi abasuka emagumbini amane omhlaba lapho abakhangelelwe ukuhlangana labatshali bemali emizameni yokuvuselela umnotho welizwe osubhazalele ngesisu. Oloba indaba zamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma uncome kakhulu uhambo lukamongameli ethi luhle njalo bakhangelele ukuba umhlaba umlalele uma kuqathaniswa lokade engumongameli obesengasalalelwa njalo edudula abatshali bemali.
Minathi lolo luhambo oluhle kakhulu oluzanikeza abantu beZimbabwe ithuba lokuthi babukise ilizwe labo bakhulume iZimbabwe elakho lapho sikhangelane ngokomnotho. Sikhangela ukuthi umongameli ohamba esiya eDavos umongameli omutsha osanda ukungena, abantu balokhu khangelela okuningi kuye kafana nalo waphumayo wayevele nguye wayesixotshela ama-investors. Sibona ngani khathesi kuzakhulunywa iZimbabwe kule platform kuzathi ukulalelwe sibone ezemnotho lenguquko kusiza kuleli.
Isakhamuzi selupane umnumzana Benny Ncube uthi uhambo lukamongameli luhle kodwa kuyadanisa ngoba uhambe labantu abakade bevame ukuhamba lo wayengumongameli.
Uhambo lukaMnangagwa eDavos kuyinto enhle for ilizwe, kodwa kusimangalisayo ukuthi uhamba labantu bona abakade bebahamba lo mgaba ezihambeni zakhe. Singatholi lutho thina kulele lakithi emaNdebeleni. Mina ngivele lelipana singabona idevelop.
Usomabhizimusi umnumzana Mathis Banda uthe ngalujabulela uhambo lukaMnangagwa ngoba usebenzela icele lakhe lelakhoste lebandla lakhe akukho okungakhanyelelwa nguZulu.
Thina uhambo lukamnanga kwasithi asikhululeke ngalo ngoba uvele yena umele owakhe kwecabinet yakhe ezano yakhe engakhonseni abantu bonke baseZimbabwe.
Indikimba yomhlangano waseDavos ithi winning the fight against corruption, a sustainable path to Africa's transformation. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Silokhu sikudaba olufanayo kulobo somabhizimusi abavela kwele Sweden abayithekelele eZimbabwe ngenhloso yokuvula amabhizimusi nxa bengathola isimo sezombusazwe sulungele ukwenza lokho. Iphephandaba leHerald lithi osomabhizimusi laba umnumzana Alf Gjokson okunkampani yeTof Holdings kanye lomnumzana Ekhavixist umhleli wephephandaba eliloba ngezokuthengwa lokuthengiswa kwegwayi eTobak and Ma. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi yezenotho ezimele yodwa.
Ngangikhangele ngibona njengami awukalungi, into zombusazwe azikalungi lapha eZimbabwe, kodwa indlela nje eyokuthi bangabona yini ukuthi bengavula ama-business. Ukubuya kwabo awusiki ithemba elokuthi into zizalunga, kodwa uyasithengisa kuphela ukuthi labo bale-interest ngeZimbabwe. Kodwa sibone abaningi bebuya boDangote bake babuya lapha akuzange uzale lutho. So ukubuya kwabantu ababefuna ukuthi bavule amabhizinesi ngokwakho akusithengisi lutho ngokuthi into sezilungile lapho.
Ubona ngazani baningi kanganani abazabuya bezexhoxhoza bethi sifuna ukuzebona ukuthi kunjani?
Ya, bazabuya abaningi besilabane ngezinye ephelileyo abaseSouth Africa, ubogumede ababuye bevele eSouth Africa. Bazabuya abanye njalo ikakhulu ngaboFebruary March, kodwa nxa sebe-satisfied ukuthi izimali zabo zisefu lapha eZimbabwe nxa ye-digitalization lo isitshintshiwe, ubona njengani yikho abazabantu bafake izimali zabo. Kathesi sizwa ukuthi kulokhu kunama-invasions ukuyake kwenzakale, sizwa ukuthi kulokhu sabana indaba zama-land disputes lani lani. So ngibona njengani into zonke lezo kumele ziphele uze abantu babuye lezimali zabo.
Ye, nxa sesikhangeleke umumo walamhlanje, nxa sikhangele udaba lwe-indigenization, kume njani umthetho wakawatshintshi phela, awaguquki?
Befuna ukuthi betshintshe umthetho, kodwa awukatshintshi. Bazatshintsha bekhangele i-budget khathesi.
Baba Kutshera, ubona ngazani kungathatha isikhathi eside kanganani ukuze kuguqulwe umthetho lo?
Bebesithi bona ngo-April bayabe sebeqeda ukuguqula umthetho wangkhona. So abantu bakhangelele i-April ukuze babone ukuthi into ziyasezitshintshile yini, ngoba umphathimtambo wezimali ubakushinamasa ubethe yena ngo-April umthetho omuda uzamele uqalise ukusebenza.
Alo-ke umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sethengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezivame ukuthola imisebenzi yesikhatshana emapulazini eBotswana zibhekane lobunzima ngenxa yokunganiki kuhle kwezulu. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
IBotswana ivame ukunikeza izizalwane zeZimbabwe amaphepha okusebenza emaplazini ama-seasonal permits ukuze bancedise ngesikhathi sokulima. Abalimi bande ukuqhatsha abantu laba bekhangela umsebenzi okhona ngaleso sikhathi eplazini. Kodwa lo nyaka kungathi akuhambi kuhle ngoba izulu lingakani ucacileyo endaweni eziningi eBotswana. Ukungani kwezulu sekulambise iningi elifika eBotswana zodinga imisebenzi yemaplazini. Omunye weZimbabwe ovame ukuthola umsebenzi emaplazini ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi lo nyaka kuzaba nzima ngenxa yesimo sokuswelakala kwezulu.
Nzima lonyaka ngoba ezikhane eziningi abantu bajele ukusiqhatsha ukuthi sisebenza emasimi nabo. Kodwa ngale drought lonyaka hayi abantu abasiqhatshi ngoba vele abaningi abalimanga.
Abanye abesifazane abavela eZimbabwe abafana nonkosikazi Irene Dube bathi ngalesi sikhathi somnyaka bande ukuthola umsebenzi yokuvuna izilimo ezivuthwa kuqala ezifana lembida yendumba.
Lonyaka komile kuyakuthi ngalesi sikhathi abanye sebedubhadubha emasimini. Kodwa ngenxa yokuthi izulu kalikho abanye abakaqalisi lokulima.
Impumela yokuphuza ukuna kwezulu yikuthi abeZimbabwe sebegcwala ezitaldini emadolobheni afana leHaburun bonke belula imisetshenzanyana ekhona eyaziwa kakhulu ngokuthi ngama-peace job. Ke sizwe unkosikazi Dube ekhuluma.
Khathesi komile abantu sebegcwele ezitridini zeHaburun bedinga ama-peace job okokuthi ngabe izulu liyana ngabe basemakhaya bayavuna.
Obusanuse bezulu lokhe beqinisa besithi likhona lonyaka njalo liza kuna kunyanga esisele kusukela khathesi ngozibandlela kusiya ngombimbitho isikhathi sokuphela kwesikhathi sezulu. Kodwa wakhathesi amathemba abaningi abeZimbabwe abanesifiso sokuyasebenza emaplazini afiphele kungabonakali ngitho leyezi emkhathini lona ilanga lichisa be. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSaburon kwele Botswana.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale leCongress lakwele Melika selivotele ukuthi ingatsha zikahulumende ebezivaliwe kumele zivulwe kwamaviki amathathu kusaxoxiswana ngodaba lwabo kuza. Amakhulu abesifazane beKenya izolo bangene esitaladeni betshengisela ukungakhethwa kwabesifazane ezihlalweni zaphezulu ukuze bafike ingxenye efunwa yisisekelo sombuso welizwe. Kanti kungani udaba lombhuqazwe wegugurawundi seluphendukile njalo ngemva kweminyaka edlula amathumi phose amathathu? Ke sizwe ukuthi ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo labalaleli beStudio 7 abaphe imbono yabo kuhlelo lwenkundla yokuxhumana iFacebook oluthiwa Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bathini.
Udaba lokukhuluma ngalo ngasodaba olutsha ledaba oludala olwaziwayo olwenzakalayo oludinga ukuthi lufike emaphethelweni alo ngokukhulumisana umlotha.
Ye, so ngasukhangeleke baba Nkomo njengoba ekhuluma umsekeli kamongameli esithi hayi akukhulunywe abantu bephumele egcekeni batsho bakujoyo kula abanye abazama ukuthi bekwenze khonokhu ezitf batshaywa. Kodwa ke nxa kusiya phambilini kumele abantu bakubambe njani lokho?
Kule nto okuthiwa inkululeko. Inkululeko itsho ukuthi uyabe ukhululekile ukunika umbono wakho. Kumbe ngiyawuthanda, ngiyawuzwisisa, angiwuzwisisi. Ilungele engabe ngikunike lona ukuthi khululeka ukhulume. So nxa umsekeli kamongameli ekhuluma ngakhonokho uvumelana laye, abantu kabakhululeke, baba bakhulume. Ngoba kule nto okuthiwa ngesikhiwa, it's a closure. Kumele kufike esikhathini lapho kube lento yona lokuthiwa yi-closure. So ngivumelana laye.
Ye, ukuthi sizafika leso sikhathi yini kumbe kuzathatha isikhathi eside ukuze abantu bakhululeke sibili bakhulume ngakho nxa betshengisela batshengisele le mgwaqweni. Kuyafika yini isikhathi senaso?
Isikhathi yisoneso. Na umtesithi ikhululeka ukukhulume. Uyabufuna ukutshela ukuthi khuluma next year, khuluma ngo 2025. Khululeka ukukhulume ngakho khathesi, kumbe ngawukhulume ngakho izolo.
Ye, ngicela ubambe khona baba bankomo. Silo baba ke uNyande Mkhonto Khumalo.
Umbuzo wami wokuqala ukuthi angabe esitsho neqiniso yini ukuthi abantu abakhululeke bakhulume noma ukhuluma nje lokhana okokuthi asadlulise. Inkinga ekhona ngezamu-TF ukuthi bakhuluma izinto eziyi-opposite ngoba udaba lwegugurawundi aludingi ukukhulunywa nje bese kuthi nxa abantu bethi bakhulunywa ngalo bese bethaywa noma bagxekwe ukuthi le ndaba leyi yenza kube lobandlululo phakathi kwamaNdebele labantu besishone. Ikanti-ke bona kumele ukuthi nxa bekhuluma izinto bakhulume izinto okumele zenzakale futhi zenziwe, hhayi ukuthi kube yikukhuluma nje kuphelele khona lapho. Inkinga ekhona ngezamthezi ukuthi kwakunikeza i-opposite elezi esokusenza ukuthi abantu besabe nakhona sokuthiyona abakhulume neqiniso bagcina sebesesaba ngoba always kuba yi-opposite yalokho okumele ukwenziwe.
Ye, so wena ubona ngazani pho abantu bangakhuluma, abanye bayancindezelwa, abanye bechaywe, abanye kwenziwe konke khonokho.
Yilo usukole ukhona olokuthi uza kuthi ithi yakhuluma bitaywe, kumbe angazi, kumbe bona bafuna kube lama platform bazitshele ukuthi hayi sizakwenza indlela veli yokuthi abantu bakhulume khona ingathi indaba le ye-background noma umuntu nje uyakhuluma nje. Kumele ukuthi kube le ndlela mhlawumbe bona abayenzayo ukuthi abantu bakhulume bekuleyo ndawo noma kube nje le-ofisi elithile lapho abantu abethula khona indawo izindaba ezinjenalezi, kube i-ofisi elile-demokrasi kumbeleni le-freedom yena le abakhuluma ngayo.
Sithatha ubaba uJason Maphosa.
Yebo bhuti, ngiyakuzwa kahle.
Ye, lami ngiyakuzwa sibili. Ye, akutsho ukuthi wena udaba lolu lokuthi kumele abantu bekhululeke nxa bekhuluma ngodaba lwegugurawundi okwethulwe umnumzana uMohadi, wena ukubona njani khonokho?
Eyi, le indaba ingathi icayi kakhulu. Yazi, sometimes bangakusenze kungabe yikuthi benzele ukuthi ingabi lesisindo lindaba ukuthi abantu bavele kuthiwa hawu sesikhuluma ngayo frija like into elayithi nje ngokokuqala lokho. Kuyizithi okwesithu ngabe kuyukuthi bazenzele iphutha bona ukuthi abantu bangaphumela egcekeni bakhulume lobi kanjani yoba usigwaze ngowakhe or else uba uMohadi yenza iphutha elikhulu. Ngoba angiboni ukuthi indaba othi afika why ngitho sikhulume ngayo ukhulume ngayo manje free. So as for me ungaba kabi bafuna ukuthi bayenze into engelancedo just khuluma ngayo like ijoko. So indlela engiyibona ngayo ukuthi bafuna ukuyidlala ngayo ngoba singayikhuluma sizoyikhuluma sigcine sithule, ngiyabona.
Ye, pho wena baba Maphosa ufuna ukuthi udaba lolu lwenziweni nxa ukuthi abantu sebeyabona ngani ukukhuluma ngakho songani weyisa sokumele kwenziweni manje.
Why kuyukuthi kuvelele esayidini labantu abakwenzayo ukuthi khulumani ngakho. Akumelanga basho ukuthi sikhulume ngakho, akumelanga basho ukuthi sithule. Because ekuqaleni akubona abathi sikhulume ngakho. Namanje akumelanga basho ukuthi hayi khulumani ngakho. Because kade sekuvele kuqaleni ukukhulunywa ngalo lolu daba.
Ye, ngizokutasa silo baba futhi uqinisela Vivante Dabengwa.
Udaba lolo lwegugurawundi lolo ziyasupa thina ngathi salithola lukhona njengabantu abasha. So ukuthi abantu bakhululeke ukukhuluma ngalo kuhle kakhulu. Isisindo sakhona ukuthi thina sisibona ukuthi sikhona kuyahlupha ngenxa yokuthi yena naye sekhona kukhuluma namhlanje. Ngabe into ayiveze kudalo umgabe sesekhona, ngabe sithi kumbe kulesi sisindo kathesi nje singakubona ngani kuvala abantu.
Lapho-ke belilalele uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkondleni yokuzilibazisa iFacebook kukhasi lethu VOA Ndebele. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeZimbabwe Football Association eZifa ngempela viki edluleyo iqhube uhlelo lokufundisa abaqeqeshi abasebenza labasakhulayo ukuba baphathe njani okhekhe abaleminyaka elithumi kusiya kujumi lambili. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province uMkhululi Mthunzi uthi lonyaka balenhlelo ezokusungula iligi yabantwana abasakhulayo abaleminyaka elithumi kusiya kujumi lambili. umthunzi uqhubekele phambili wathi bakubone kufanele ukuba phambilini kokusungula lolu hlelo kule ndingeko yokuba abaqeqetshi abazasebenza lalabo bantwana befundiswe ukuba baphathwa njani abantwana laba.
Okhotshi sibabuthanisile lapho ukuthi sibafundise. Kuningi baba bavela balawo amaphepha, kodwa sifuna ukuthi babe lawo amaphepha babekwazi ukuthi abantwana laba babanjwa njani. Abantwana laba they are unique, abafanani lamanye ama-players. Sifuna umuntu ozabakwazi ukuthi kabenziwa lokhu akwenziwa lokhu, ngama-games azakwenza ukuthi bakhwabithi.
Abaqeqetshi abangamashumi amane abaqeqetshi amaqembu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League baphatheke kulezi zifundo ebeziqhutshwa umqeqetshi olodumo uGibson Homela, lo mqondisi wenhlelo yezokuqeqetsha kunhlanganiso yezifa Wilson Muthekele. Uhomela lo Muthekele bebencediswa ngabaqeqetshi abaphatheke kunhlelo ezokuqeqetsha abasakhulayo ezaqhutshwa ngaphansi kokuqondiswa kwenhlanganiso yeFIFA, uKhotsonare kanye loSabina Shumba.
Sila ma-coaches esawahambisa kuma-programs eFIFA grassroots. We are saying abakufundayo bekhona ngale, they must share it with other coaches abasele bengapha. So for the first time to have ama instructors that were trained by FIFA also in turn instructing ama junior coaches at Bulawayo as a province.
Lolu hlelo luqhutshwe ngomgqibelo langensonto. Nyakenye inhlanganiso yeZifa Bulawayo Province Junior League isungule iligi yabaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili ngemva kokuba sekunanzelelwe ukuba abafana ababe sebedlulise iminyaka elishumi lathoba nembili baswela ukuba bedlale ngaphi becine betshiya ukudlala ibhola. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umntaka mali umpalo umpalo fele
ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ukuthi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umanyano we-European Union uthi uzahlola ukhetho lweZimbabwe ngeso lokhozi ukuze kubonakale ukuthi uhulumende lo uyamukeleka na. Isikhulumeli sebandla le-MDC team Mnumzana Obed Gudu uphoselana aqatha lomkhokheli wecele le-MDC uMnumzana Welshman Ncube kubangwa udaba lomanyano we-MDC Alliance. Igama ngu Chris Gande yadibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.